kanti yena nxa ekwanisa ukuthi abone ukuthi kulale kusasa kuyakwanisa ukuthi abantu basebenzelane, kungani wakhipha uMugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kunciphiswana la oMorgan Tsvangirai besaphila, kuqilwa ukuqilwezelwa enguye ovuma uba abe ngukuthi ngu-vice president. Namhlanje sokukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo kabathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintisano, bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt kame bayeza siyeza ukuthi khuluma ngakho, kodwa kakame sibona ukuthi siye abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witness ukuthi umncintisano lo wagogeka ngaphi. Kuqakathekile ukusebenza lonke, kodwa kufanele ukusebenzelane usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlule okuse owakhathesi kakame khonokho, ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu vele akakwazi ngoba wakhipha uMugabe ngesibhamu.
Singabona mhlawumbe ekhulumisana lo Chamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende.
Lelo liqiniso ungazinanzeleli ukuthi ama-presidential votes akhona vele ayahambelana, lokho kufaka nje 50.8% nje sokuyikwendayo. Sengicabanga nje iminyaka lana ejeni Juliana ukuthi uMugabe yena wezwa kukuzima ukuthi abe lo hulumende owagiyedwa, kodwa yena engafuni waze watshelwa yi-SADC. So mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje kuyakhulumeka akwaleki anjisi ngamazimbabweni sonke kabahlale phansi bakhulumisana umyota siye phambili, ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili. Kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyanilizwe ngapha yizwe lingenisa kawuqale kulungisise ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha, wenzele ukuthi kwela kusasa kungaze kwaphambaniseka.